Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 7 ngompalakazi 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
ukukhuthaza ukuthi beqala amabhizinisi abo wodwa njengesa ukuformalize amabhizinisi abo registration ama matric achieve sibakhuthaza njalo ukuthi belandele ama channels aconnect in establishing their business.
Inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce isisungule uhlelo lokuthuthukisa osomabhizimusi besifazana olu Women Owned Brand Campaign.
Angibona ukuceda udubo lokusilela kwemali ngoba imali esilelayo iningi kakhulu ukwedlula i-$7 million. Kodwa okuzakwenza ukuthi abantu bazaba le lokuyimali abazakwanisa ukuthi bakusebenzise. Kodwa ngibona ukuthi udubo luzaphela olwemali ngokurelease okwe-$7 million.
Ibhanga elikhulu lelizwe lithi liza kwengezelela imali yama-bond notes esiqalisile ukusetshenziswa nguZulu ngezigidi ezisikhombisa i-$7 million kule viki. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abakwamanye amazwe abahlala kwele South Africa sezibhalele umeya weJohannesburg zisithi kumele axolise ngamazwi akhe awukuthi yabokuza kabaxotshwe elizweni lelo ngoba bengamasela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yabo somabhizimusi iZimbabwe National Chamber of Commerce isisungule uhlelo lokuthuthukisa osomabhizimusi besifazana olwe Women Owned Brand Campaign. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngokugcweleyo.
Emkhosini wokuphawula lolu hlelo emahofisini eMoto Industries eHarare, inkokheli yeZNCC itshele intatheli zindaba ukuba lokhu kuza ngemva kweminyaka emibili yokuhluzisisa phezu kwalolu hlelo ukuphathisa osomabhizimusi besifazane elizweni. Unkosazana Kerina Chipo Chizema wohlangothi lokukhulumisana loZulu kuZNCC uthi lolu luhlelo olujonge usiza osomabhizimusi besifazane ukuze bathuthuke.
Sifukakhuthaza ukuthi beqala amabhizimusi abo wodwa and bengesabi ukuformalize amabhizinisi abo registration ama-trainings achieve. Sibakhuthaza njalo ukuthi belandele ama-channels acorrect in establishing their businesses. So i-leveleni lizabe lihamba lama-products wonke ayabe manufacture ngama-women-owned businesses 51% to 100%.
Njengenhlanganiso uChizemo ethi sebakunanzelela ukuba lanxa bebanengi osomabhizimusi besifazane balutshwana abazivezayo ngezizathu ezehlukeneyo.
We are trying by all means ukuthi sithole ama-researches amaningi ukuthi senolwazi ukuthi bangaki abalamabhizimusi aregistered, bangaki abangelawo. Nxa ungafaka idola esikhwameni somfazi uzabona ukuthi abantwana bakhe basuthile, uzabona ukuthi imuli yakhe yonke iya-functional well.
Bebekhona besifazane asebe kubhizimusi njalo kungase sebatsha abaze ukuzabukisa impahla yabo kulo mkhosi. Laba babalisa unkosazana Queen Dokas Makaya wenkampani elungisa izitsha zokudlela enjengemigano lenkomitsho okulungiswe ngomdaka.
So yenza lokhu ngamavasi futhi for i-gardening. Amavasi lana okufakela amaluba la engadi kube endlini.
Unkosazana Makaya oqale ukuphatheka kwezokulungiswa kwempahla le eseseyisifundi e-Evelyn High School kobulawayo uthi sekumphilisa lokho akwenzayo njalo eseze waqhela waqalisa ukuqhatsha abanye.
Awuthengiswa ama So khona laphana ngafunda okuningi. Nabe nami ngiyaphishethi ayi sesamncane. So kathe so senhlanganisa wonke lokwena engakubona kudala.
Ube khona njalo unkosazana Doreen Valerie Chingwaru oqhuba izifundo zobungcitshi kwezokulungiswa kwempahla zama-sciences ekolijini le-Midland State University MSU. Yena ke uqhuba ibhizimusi lokuchola iflower yembambayila.
Sweet potato flour ayithwali i-gluten unlike wheat flour for abantu abayenza constipation nxa bedla i-wheat flour. So kuyi-advantage. Iphethe ama-vitamin A and vitamin C angakhona ukuyenza ngomzimba wethu. So siyawadinga siwathola ku-sweet potato.
AbezeTNCC baveze njalo ukuba luzosabalala ilizwe lonke loluhlelo ukuthuthukisa osomabhizimusi besifazane kungakhathalekile ukuba kusemaphandleni loba emadolobheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nga ungomunye wabo, na nkumbiko jabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncintiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle nge-WhatsApp loba ku-Twitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda. +1 202 465 0318. Ku-Twitter thumela ku-Studio 7 usebenzisi hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Ibhanga elikhulu lelizwe lithi liza kwengezelela imali yamabono sesiqalisile ukusetshenziswa nguZulu ngezigidi eziyisikhombisa i-7 million kuliviki. Embikweni eliwethule namuhla ibhanga le-Reserve Bank lithe liyajabula ngendlela uZulu amukele ngayo limali, njalo lathi lizaqhubeka liyengezelela ukuze yanele uZulu. Ibhanga leli lethu le ama-bond notes angena kuzigidi ezilitshumi ngenyanga edluleyo, njalo nxa ihlangana lale ebuya kuliviki iyabe isiyizigidi ezilitshumi lasikhombisa i-$17 million. Imali ekhona okwamanje ngama-$2, njalo ibhanga elikhulu lithi liza kwethula ama-$5 ngokuya kwesikhathi. Uhulumende wethule amabondi la ngenjongo yokulwisana lodubo lokusilela kwemali elizweni. Kodwa luyaqhubeka lolu dubo. Sibuze incwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera ukuthi ubona i-$7 million le eza kwethulwa kuliviki isenelisa na ukuqeda ukusilela kwemali lokhu.
Angibona ukuqeda udubo lokusilela kwemali ngoba imali esilelayo iningi kakhulu ukwedlula i-$7 million. Kodwa okuzakwenza ukuthi abantu bazaba le lokuyimali abazakwanisa ukuthi bakusebenzise. Kodwa ngibona ukuthi udubo luzaphela olwemali ngokuriliswa okwe-$7 million. Kathesi i-$10 million yangikhona ikhanya njengani ayikwani. Abantu balokhu bezuza ama-$50 ngelanga kuma-banks. So sitho ukuthi imali efunakalayo kwi-economy leyi, i-cash efunakalayo iningi kakhulu ukwedlula imali abangayirelease.
Ingethulwa yonke i-$200 million yama-bond notes, ngeke sibone yini luphela udubo lokusilela kwemali lolo?
Alupheli ngoba uyabona abantu baseZimbabwe sebele ngqondo e-hoarding. So engaphuma wonke kanye ama-bond notes angkhona siyamaswela sesimabona emkambeni u-black market, ngoba abantu bewathola bewagcina ukuthi bazama ukuthengisa imali ukuthi bazuze impilo. So kuyindlela yokuthi abantu bangabi le mali eningi ku-circulation abangayigcina, indlela leyo yokuthi bayarelease imali bit by bit. Ngoba nxa kungenzakala ukuthi abantu sebele imali eningi kakhulu ku-market kuzabanga i-black market.
I-Reserve Bank ithi njalo i-$5 note ebambeneyo iza kwethulwa kusikhathi esizayo kayisatshongo ilanga lapho eza kwethulwa khona. Kungani bengahle bethule kathesi ngokubona kwakho?
Umbona njengani bayazama njalo ukuthi ba-test i-market ukuthi babone ukuthi abantu bayavuma yini indaba leyo eyama-bond note. Ngoba usakhumbula ukuthi bekulabantu abaningi ababengafuni ama-bond notes. So ngibona njengani yindlela futhi eku-test i-market ekubona ukuthi uyasebenza yini okungama-bond notes lokho. I-program le yama-bond notes yikho njalo be-release imali mbijana mbijana ukuthi babone ukuthi nxa kusebenza bayahle be-release imali eningi ku-market.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Osakhulayo ophuma kobulawayo ointatheli zindaba ku-Forbes Africa unkosazana Ansilia Mangena sethuthuke waba ngenye yentatheli ezilohlonzi yezwekazi le-Africa ngemva kokunqoba kwakhe kumncintiswano walo nyaka owe-CNN African Journalist Awards. UMike Wobe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kungxoxo ayenze lalumsakazo, unkosazana Mangena uchasise ngokunqoba kwakhe kanye lokuphumela kwakhe njengentatheli izindaba.
CNN African Journalist Awards ingijabulise kakhulu ngoba mina ngile just over 2 years ngisebenza kule field yejournalism. So ibiyi-award yesi-2 ukuyithola, ngiqale ukuthola enye okuthiwa i-Sanlam Excellence in Financial Journalism Award. Yelo award engibonisa ukuthi hhayi umsebenzi esiwenzayo lapha e-Forbes Africa uqakathekile and siyakwazi ukurecognize kulokhu esikwenzayo. Kwathi kubuya i-CNN bengingacabangeli ngoba yinkampani enkulu, lo mncintiswano wakhona unzima. Labantu abaningi lapho i-Africa babhala izitori ezinkulu, izitori ezi-meaningful, ezili-impact. So bengingacabangeli ukuthi ngingayiwina, kodwa ngajabula kakhulu ngibona bejabulela isitori engasenzayo ngo-Walter Mabaya.
Uqhubeke echasisa ngenkinga ake yabhekana lazo njengosakhulayo oyintatheli izindaba emsebenzini wakhe e-Forbes Africa.
Bekulezi nkinga lapha nalaphayana ukuthi ngikwazi ukufunda ngize ngithole i-degree le-journalism. And then nxa ngisuka lapho imisebenzi yakwazi ukuthi inzima, but ngenxa yokuthi bengenze kuhle esikolweni and ngesikhathi ngifunda ngakwanisa ukuthi ngithole i-experience lapha lalapha. Nxa abanye besiya ku-holiday mina ngangisala ngisebenza, so kwaba lula ukuthi ngithole imisebenzi. But noma nxa usisebenzi usiwutholile umsebenzi wangikhona, kube i-journalist asikho nto ezokwenza ube risky nje ngelanga eliyi-1. Imali iyi-problem ngoba uqala phansi and then ibulokhu khulukhula xa bebona ukuthi yenza njani. Ukuba yi-journalist e-Africa kunzima njengoba liyazi lapho ngisuka khona mina. Kule nto eziningi nge-politics akula-free media, kunjengakho nje angikwanisi mina ukuthi ngi-report ngi-gate ngenxa yokuthi mina ngifuna ukuthi ngi-hold-e abantu abaphethe ilizwe accountable for anything abayenzayo.
UMangena osebenzela kwele South Africa uphinde waphatha lokudliwana kwakhe ledolobha leBulawayo.
Abantu bakoBulawayo i-award leyo lezinye zonke sengingazithola lengizazithola ngaphambilini ngicabanga ukuthi ngezabo, ayisikho zami ngoba yibo abantu bakoBulawayo abangifundise ukusebenza. Mina ngifunde eMzilikazi High School, ngafunda laseMzilikazi Primary. So izikolo lezi zongu-2 noma eziselozithini zisifundisile imiqakatheko yokufunda.
Labo abafisa ukubona umsebenzi kankosazana Mangena njalo bethola ithuba lokukhulumisana laye utholakala enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa e-Facebook page yakhe phansi kwegama lakhe u-Ansilia Mangena. Mina ngingu-Mike Hobe, ngimele i-Studio 7 ngase-Washington DC.
Uhulumende uthi selobelane isivumelwano lezisebenzi zakhe esokuthenga i-standards okwakha izindlu. Phansi kwesivumelwano lesi izisebenzi zikahulumende eziyinkulungwane ezingamakhulu amathathu ziza kuba sezile standard ngomnyaka ka-2018. Isivumelwano lesi silotshwe ngobufakazi bukamphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa Owezabelo mnumzana Sevia kasukuwere lo mphathi ntambo obona ngezisebenzi unkosikazi Priska Mufumira. Kubi kwaso kulezi sebenzi ezedlula inkulungwane ezilikhulu esezilobise ukuthola lezi zitanda. Njalo kukhangelelwe ukuba ezinye njalo eziningi zizalobisa amagama azo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi izimta umnumzana Sifiso Ndlovu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukuphumula kwakhona gande singafakisela. Okwamanje mina angilaso isiqinekiso esibambekayo ukuthi kuzaphumelela sikithi yethutsha. Nakho phela lo mhlaba lo ukuthi uzadinwa, uloko usakhangelele ukuthi uzadinwa lapha laphaya. Okay, ikhansili leka esinike emhlaba ombaka, lela esinike emhlaba ombaka nayilawo. Okuthi ukuthi yinto ezaphosisa onse, xa ngibona zaphosa zingene umnyaka ozayo, kuyafika kwingxenye yawo, ingelaa nto ehambayo. Nakho phela isaveying kumele yenziwe, asisaveying ke yamahara, yenziwa ngemali. Xa uhulumente evele kuqala ngemali, uzathatha ngaphi imali yokubhadela osurveyor general. Kumele benze umsebenzi wakhe lo. Sikhangelele ukuthi into le iphose idonsele ebanga elide. Okuthi ungathi engcono engwathuma kube nje into eliphupho eyaqalisa ikuqambe. Kodwa ngiphela sithi hhayi, umlomo phela wachama umfula igcwele. Kungaba njalo. Ngabe inxenye njalo ukuthi thina hhayi siyakhula ngokubona njengotomasi.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa nxa izitende lezi sezikhona lizaphiwa njani? Liphiwa lonke kumbe kuyabe kukhethwa abanye abanye bengaphiwa?
Bekungathi kuyaphiwa wonke umuntu ngoba kukhethwa. Ngani into nje ebuya njengento yokuthi iyakhuthaza ukuthi umuntu wonke uzaphiwa. Ngoba ngikusho ukuthi iganga umganga wakhona nxa ungahlethunwanga ngendlela. Ya kunelisa kanjani lokho. Loko kuzala kungumbuzo. Ziyenge izikhexo zendaba le ezingagcwalisekanga. Lanxa abantu bephumeze ukuthi bona bebesayine isivumelwano.
Umnumzana Sifiso Ndlovu yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi izimta ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Kuhlandla le live talk elezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe namuhla sixoxa ngamalungiselelo ekhefu lekhisimusi. Balungiselela njani ikhefu leli abahlala kwamanye amazwe? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inani lasebefile engozini yokuzamazama komhlaba enzakale kwele Indonesia lamhlanje madabuka kusa libikwa lokhe liqonga. Kubikwa sokutholakale izidumbu phose ezilikhulu kwalimala amakhulu abantu. Usibalukhulu wesabelo se-Iowa uTerry Branston ubikwa enguye osekhethwe ukuba ngumeli weMelika kwele China. UBranston ubikwa esamukela ukuthatha lesi sikhundla njalo ungumngane kamkhokheli kamongameli Xi Jinping wele China. ukuza kwemali yohlobo lwama-bond notes eZimbabwe sokubangele ukuthi abanye abasebenza kwele Botswana babuyele kundlela zakudala zokuthumela imali ngoba sebehlalela evalweni lokuthi bangasebenzisa esemthethweni imali ingaphuza kumbe ifike isingama-bond notes ekhaya. Kubika intathelizindaba yethu uMartin Ngwenya.
Abakubhizimusi lokuthumela imali isuka eBotswana ingena eZimbabwe bathi bona abasalasabelo sokuthi imali ifika iluphi uhlobo eZimbabwe. Lokhu kulandela ukwethula lokusetshenziswa kwemali yephepha yohlobo lwama-bond notes eZimbabwe ekupheleni kwenyanga edluleyo kaLwenzi. Iningi selitshengisele ukungathakazeleli loba ukuthemba ama-bond notes la phezu kwenye inhlobo yemali ikakhulu amadola eMelika. Isebenzi kumabhizimusi okuthumela kumbe ukwamukela imali afanele Western Union kanye le MoneyGram batshele Studio 7 ukuthi abalamandla ukuthi labo abathunyelwa imali bayithola ingaluphi uhlobo. Kodwa bathi abathumelayo imali batshelwa ukuthi ifika ingamadola eMelika. Ngesikhathi iStudio 7 isiyadingisisa emaofisini awe MoneyGram eHabron, esinye isisebenzi sithi abathumela imali eZimbabwe kumele baqale bedingisise lebhanga kumbe indawo lapho bazakwamukela khona imali ukuthi izafika iluhlobo bani. Esiyiso isizathu esesibangile ukuthi abafana lonkosikazi Mary Ndlela babuyele ekuthumeleni ngabo malayitsha kumbe amabhasi aqonda ekhaya.
Sekungcono ngayona leyo ndlela. I-currency uma ngiyithumele iyo yona le engikuye elizweni iza kuyafika ilokho iyo yona leyo.
Undlela uqhubeke esithi bangeke behugwe imbasela esifakwa ngamankampani amanye okuthumela imali. Abamukela imali baphiwa kuhlanu ekhulwini lalokho abakuthunyelweyo kuyimbasela kodwa engama-bond notes.
Asisoke sihugeke, sifuna abantwana bathole imali masinya njalo engayisiwo ma-bond notes.
Abanye abambasi kanye labomalayitsha bahlawuliswa ithumi ekhulwini yemali ethunyelwayo. Okwakhathesi abamukela imali bathi basayithola kuhle ingamadola eMelika hatshi ama-bond notes. Imbasela iyo kuphela ephiwa ingama-bond notes. NgoMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabungule Botswana.
Ungomunye wabe muli ye Studio 7 na. Nga ungomunye wabo, na nkumbiko jabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. I Studio 7 ilomncintiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle nge-WhatsApp loba ku-Twitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini ze Studio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda +1 202 465 0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Inhlanganiso zeZimbabwe lezinye ezilwela amalungelo abakwamanyamazwe abahlala kwele South Africa sezibhalele umeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba incwadi zisithi kumele axolise ngamazwi akhe asanda kuwethula ngabakwamanye amazwe abaseSouth Africa ngaphandle komthetho. UMashaba wathi laba bantu izigango okumele ziphume ziphele eJohannesburg okungamazwi achiye lo mphathintambo wendaba zasekhaya ethukuthele okumangalisayo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ngesikhathi sethula asekwenzile ensukwini ezilikhulu ethethe sihlalo sikameya, umnumzana Mashaba uthe abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni yizigangi njalo yibo ababangela ukuthi intuthuko yedolobho leJohannesburg ingaphumeleli. Ubuye watshaya phansi ngentonga esithi laba bantu kufanele babanjwe babotshwe njalo baphume waphele kuleli dolobho. Langamazwi achiye izalwane zakwamanye amazwe kugoqela labeZimbabwe bezonde beganunwabo. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabutho Mabhena uthi zinkulumo ezifana lale ezadala ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe.
siyakwazi ukuthi kubuye kwaba lezenophobia ngo-2008 kwaba lezenophobia ngo-2015 inkulumo ezinjalo zenza ukuthi kube lezenophobia njalo futhi inkulumo enjalo ibisela emuva umsebenzi omkhulu bese siwenze ukuzama ukuthi sihlanganise abantu abavela ngaphandle kwelizwe le-South Africa labahlali balapha e-South Africa
umnumzana Canisius Nkala okuviyo labatha ebandleni lezaphu Uthi kusobala ukuthi kwaba liphutha elikhulu ukuthi umuntu onjengomashaba avunyelwe ukungena esikhundleni sokuba ngumeya.
Akukho kuhle vele ukuthi umuntu athe inkokheli abe ebophanisa abantu noma sixabanisa abantu ngenkulumo zakhe. Of which kuyasihlupa thina ukuthi sithi masisithi sesi independent sokusetshenziswa ivote. Sibe labantu abaabuse ivote yabantu bayisebenzise to push ama capitalist lokuze ideologies zabo.
Umnumzana wabhena yena uthi ihlanganiso zeZimbabwe eza kwamanye amazwe leza kwele South Africa eziphikisana lenkulumo kamashaba seziqoqe utshengisela kukhulu emahofisini ekhansile eJohannesburg eBraamfontein ngolesihlanu.
Sizamvakatshela ke umeya akasichazisele kahle ukuthi uthini. Yikho ke sinxusa umuntu wonke ofisa ukuthi la yadlulise umlayezo njalo ogxeka inkulumo lekameya ukuthi abe khona emahofisini kameya ngo-11 kule ground enkulu khona phana sihlanganeni khona phana.
Unkala uthi umnyaka uzaphela nzima xa umashaba engaguqulanga izenzo.
Akehle ngoba vele akakwazi ukuthi uphethele uyenzani ngoba mayizaphatha iJohannesburg. IJohannesburg ayifanani le dorobha elifana leDurban because siyakwazi iDurban lidorobha elikhulu phakathi kwani kweKZN ngithi. Ikanti ke iJohannesburg ivele iyakhiwe kakhulu ngabantu abavela ngaphansi yikho ibizo thiwa iAfrican City akula muntu waseJohannesburg lati masifile seJohannesburg singabakhona
ngomnyaka ophelileyo kuqhamuke udlakela lokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe ngemva kwenkulumo phose efanayo ethulwa inkosi uGuduzwelithini nomanje komishini zamalungelo luntu yethula ukuthi inkulumo kaZwelithini akusiyo eyabangela ukuthi abakwamanye amazwe bahlaselwe. Mayele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika oluphathelane lokujeziswa kwabo somabhizimusi bakwele Crimea Peninsula.
Soku yiminyaka phose emithathu lokhe ele Russia lahlasela lathumba isigaba sele Ukraine ese Crimea Peninsula. Leli linyathelo elingazange lisekelwe ngelemelika lamazwe awe European Union okwabangela ukuthi lawo mazwe ethulele osomabhizimusi base Russia izijeziso zenotho. Amagama abo somabhizimusi labo kanye labezombusazwe ahle afakwa kuluhlu logatsha lwezemali elemelika ole US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control. Lwabantu okungamelanga abemelika baqhube ibhizimusi labo. Ngokunjalo, lempahla yabantu labo lemali yabo esemabhanga emelika bayabe bengasayifinyeleli kuyithatha loba kuyisebenzisa. Ngenyanga edluleyo ugatsha lwezemali emelika lwengeze amagama abanye kosomabhizimusi bakwele Russia labezombusazwe abayisithupha ababikwa bemele abantu beCrimea le dolobho le Sevastopol esigabeni seRussia eseDoma abafakwe kulolu luhlu phansi kweziqondiso zikamongameli eze Executive Order 13660 elemelika kalemukeli ukhetho olwenziwe okungekho emthethweni eCrimea esigabeni seRussia eseDoma kutsho umnumzana John E. Smith osaphethe isikhundla sokuba umqondisi wohlangothi lwe-OFAC oluphansi kogatsha lwezemali eMelika.
Lolobe kulutaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-National Chamber of Commerce isungula uhlelo lokuthuthukisa osomabhizimusi besifazana. Ibhanga elikhulu lelizwe lithi liza kwengezelela imali yamabono esiqalisile ukusetshenziswa nguZulu ngezigidi eziyisikhombisa. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngutungamili Nkomo.